Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-26 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osakhulayo owalwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukumfinyelela ngamandla ubesemthethwandaba izolo.
Nxa sibona namhlanje uPresident weZimbabwe esenxuswa, enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi. Ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo.
Intatheli zindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluzwa kwegolide zithi isikhonzi sikaMnangagwa mnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka behlangana laye.
So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe, yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile.
Induna uDakamela weNkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usungula inhlelo zentuthuko esigabeni sakhe.
Kuse kuba lesibaya senkosi, isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhale ukuthi zibe zisanda ngenani lazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Osakhulayo uMasimba Craig Maganira walwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukuyamfinyelela ngamandla ngesikhathi esethula amazwi akhe embuthanweni wemuzi we-Epworth ngomgqibelo ubesemthethwandaba izolo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba uMaganira ubikwa etholakele lensango esambeni sakhe. Wetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu lokusebenzisa izidakamizwa. Udaba lwakhe ludluliselwe phambili ngemva kokuba ethe akula olunye ulimi alwaziyo ngaphandle kwesiTswana okufuna ukuthi kudinge ozakhumutsha lolu limi. Ilunga ledale lePhalamende lakwele Bhilitane umnumzana James Cleverly uselobele leli dale khonona ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kumkhosi wokugcoba inkosi uCharles ngomgqibelo ozayo. Ngeviki edluleyo uMnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uthabe umanzi nte ngokunxuswa ukuya kwele Bhilitane emkhosini wokuyagcoba inkosi uCharles. UCleverly ulobe incwadi esezandleni zeStudio 7 elonda izehlakalo athi ngezocuku lokwephula ilungelo likaZulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa okugoqela ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. UCleverly uthi uMnangagwa kuzamele akhulule uSikhala andubana avunyelwe ukuya kwele Bhilitane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
UPresident wethu uMnangagwa vele umdabuko wakhe ngumuntu olembali yokudlelana labo abantu lababala, ngumuntu olembali yokudlelana le apartheid South Africa, ngumuntu olembali yokudlelana labantu abayibona akade besidalela iproblem izolo ngesikhathi senkululeko, ngumuntu olembali ebalulekileyo njalo esandleni sakhe segugurawundi. Ukhumbule ukuthi lapha othinta khona ngegugurawundi ilizwe leli Britain awulichi iAmerica kawichi ngoba iwo amazwe omabili ayiwona abemqoka ekubumbeni ekutraineni kunye lokukhipheni kugura wundi so bathola abantu ababevele bengazimiselanga ukuthi besebenzele uzulu abantu babe obsessed nje kuphela ngokuthi bethole amandla ukuthi bebe sezihlalweni kuthiwe nguminister ngupresident so nxa sibona lamhlanje upresident weZimbabwe esenxuswa enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi laba abakhona nayo ngiqinisa uyezwa ukuthi ukukhonona kwabo ayisikho ukukhonona okungenziwa yimi lawe ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo bakhonona ngokuthi uMnangagwa usevalele uJob Skhala entolongweni okwesikhathi eside kumele ukuthi amkhiphe so uMnangagwa lelizwe leli leAmerica ngabantu banye ungakhohlwa phela ukuthi lamhlazane kuplan ikhulu yokuthi ukukhitshe umgabe umgabe kaphumanga ilizwe lona eliBritain leAmerica bengakwazi bebabelesandla ekukhipheni umgabe so yinto kumele sizwisise yikubona nje uMnangagwa enxuswa ukuthi abe khona kusiyagcotshwa uCharles baqondile bona ababatshengiselayo ukuthi hayi kabafuni ukuthi abuye la ngezizathu zini zabazishoyo kodwa mina lawe silezizathu zethu ezimgqoka ezisenza ukuthi singakuboni kuyinto eqhakathekileyo ukuthi kunxuswa uMnangagwa ukuthi abe khona kuzogcotshwa uCharles
lona udaba lukamnumzana Job Sikhala ubona ungani uhulumende uyephula na ilungelo lakhe ngokubona kwakho
angithi uyakhumbula Gandhi ukuthi ngesikhathi sika Smith kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuhamba pavement ezitolo kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuthi eqe umgwaqo edrobheni khonaphana ayengena endaweni okuthiwa zindawo zamakhiwa kulesikhathi akade kulama toilet obekungena khona abantu abakhiwa kube le toilet ebingena abantu abamnyama izinto zonke zona ezobe zisenziwa ngoba bekulomthetho obukuvumela khonoko ibimibi imithetho yakhona uyakhumbula ukuthi umsundu bengavunyelwa ukuvota eZimbabwe bekungumthetho obukwenqabela khonoko umthetho obukhona so uSmith kade buse landela umthetho abawufakayo bengamakhiwa uSikhala lamhlanje uyalaluka ejele kalaluka uSikhala ngesizathu sokuthi akulamthetho ngesizathu sokuthi uhulumende weqa umthetho lubana kuthiwa ukulaluka kukaSikhala ejele yinto engikho emthethweni ngase sike sabona amagqwetha aqeqeshileyo maningi abaqaba abantu abazomthetho ekhaya ngase sike sababona besiya emthethwandaba besiya mangalela uhulumende ukuthi uhulumende wephula umthetho ngokugcina uSikhala isikhathi esingaka esejele bemncisha lebheyi khonokho abakwenzayo bakwenza belandela umthetho ngumthetho omubi kodwa bakwenza belandela umthetho
lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePilitane. Intathu izindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluza kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa zithi isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka obukhulu ngokuvula isifuba ehlanza yonke imfihlo yemisebenzi yenkohlakalo lapho zihlangana laye okwakuqala emhlanganweni abawenzela kwenye ihotel kwelePilitane. Intatheli zindaba lezi ziveze lokhu izolo kuhlelo lwepodcast eziyethule ebulenjini beinternethi zichasisa ukuthi zaluqoqa njani lolu hlelo lokuthi uAngel labanye ezakhuluma labo zahlangana njani labo. Intatheli lezi zithi uAngel waveza ukuba kana sifuba ngoba wahle wagijimela ukuzibonakalisa esefonela abantu abasezikhundleni ebatshela ukuthi ulabangane bakhe abalemali engcolileyo abafuna ukuthenga ngayo igolide eZimbabwe engazange wadingisisa ukuthi intatheli zindaba lezi ngempela zingobani lokuthi liqiniso na ukuthi zingabo osomabhizimusi. Ukuhlaziya okuningi ngalezi intatheli zindaba zeAl Jazeera untungameli inkomo studio 7 uqoqe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhulumende weZimbabwe kusukela lanini lanini uhlezi elabantu akusiyo cala kuhulumende weZimbabwe kuba ingxenye either cabinet in or ukuba ingxenye yezinye ingatsha zikahulumende as long as ungatshontsha ungabulala ungathini as long as ungazange watshengisa amasayini okufuna ukuthatha amandla kulabo ababephetheyo akusiyo kwethusi yikuthi wonke umuntu kadinga indlela yokuthi engadla njani. Siyabakhumbula okangayi, siyabakhumbula oCikore, siyabakhumbula nje abaningi abatshontshayo ngama-90s late 90s. So akula muntu eZimbabwe osokwabotshelwa ubusela. Ungabona umuntu ebotshwa eZimbabwe ubotshelwa ukuphikisana lalabo abalamandla ukutshontsha inkohlakala siyonto ethusayo. So uHubert Angel kungethusa uma kungatholakala esexotshexotshelwe khonokho.
Alubana kuthe kwaba semandleni akho Fuzwayo waphiwa umlandu wokuphatha udaba lolu okululungisisa uphatha ngitsho lalabo abaphatheke kufilimu le. Ungaluphatha njani, ungalulungisisa njani ukuze kuqedwe ukwebiwa kwenotho yeZimbabwe?
Okungenziwa uma nganika amandla ukuthi ngenzeni ngalabo bantu. Ngicabanga ukuthi abantu bonke yebo siyakwazi sisekelo selizwe sithi anyone is innocent until proven guilty. Kodwa uma singathatha iconcept yamazwe anjengaboChina ukuthi umuntu wonke ongani utholakala esenza into ezile nkohlakalo phakathi uyafakwa ejele kumbeni uyadutshulwa. Mbona ngazathi bekuzenza kube lula ngoba kusuka kube luhlupho ukuthi umuntu otshontshayo utshontshele izalukazi, utshontshele intandane ngoba umnotho lowo ayisiwa wakhe ngowelizwe. So ilizwe lethu imali ngasakwanzi ukuthi ngomnotho walo lithenge imithi, libhadale umongikazi, libhadale amatitshala, kulungisa imigwaqo. Uyabubulela ilizwe ngendlela ebuhlungu kakhulu, wabulala lekusasa yabantu abancane. So yiyo into okufuza ukuthi abantu masikhangele, singaboni umuntu otshontsha igolide kuphela, kasiboneni umuntu otshontsha inotho yelizwe, kasibone umuntu obisela ingqobela phambili yelizwe. Ngoba ukuthi ngizinothise at the expense of the country ngibulala ikusasa yabanye abantu, kade simgwaqeshile ini lani. Abanye bazithengela amaFerrari, bathenga lokhu lalokhuyana, bathenga nje wonke amathoyi ezimota, kodwa ilizwe lifile. So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe. Yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile. Kodwa uhulumende njengoba siyakwazi ukuthi nguhulumende wabantu abebayo, kunzima ukuthi kubotshwe umuntu oyebayo, kuzabotshwa kuphela ama-political opponents kuphela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ye ibheju likaZulu njalo elwela amalungelo oluntu. Induna uDakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usechayele ihlombe abaphathise ingemali kanye lempahla inhlelo azisungule ngokusemthethweni esigabeni sakhe ekuqaleni kwayona le inyanga, ezivalisa ukwakhela izakhamizi eziswela izindlu isiphala lesibaya senkosi kanye lokubhadalela abantwana besikolo lemakolijini imfundo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sizweni induna uDakamela exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Futhi thole isizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500 lesenzi amalanga amanye adlulileyo ibele lo sithule chuma nabomama asebenza labo beyiqoka izindovukazi wakhontributha $1,000 ukuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikole, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esibakhethileyo ukuthi bakhele, kumbe ukuthi i-foundation le iqalile iDakamela Foundation izinze idlondlobale ibe lesimo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni. Kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani? Kukanti ikusasa ke bazayenelisa ukuzimela yini?
Singananzelela sikhethe kumbe inhlangothi ezimbili, sikhethe abazakwakhelwa izindlu, sakhetha abazancediswa ezikolo. Nanxa sidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise ngayo yonke indlela yokuphila. So kungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokuhambofu. Kukhona esibangezeleleyo abade bephiwa izipho lezo yade zibonakala ziphiwa, kodwa bese kuthiwa khona vele laba abazoyakhelwa nabo baphiwe izipho, ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othwele nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu kade sakhangela kakhulu. So sikhangela ngamazinga ngamazinga, sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyibo asebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise beze bebe ngabantu abazimeleyo abathi bona uduko alusekho emakhaya abo.
Ikusasa-ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini, kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo. Okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle?
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule. Okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana labo ngayo, kumbe ngenhlanganelo leyo esayifakayo kwisigaba ukuthi isiphala senkosi sizosebenza ngayo. Bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle, ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Bese siba nesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulaba omama esizabe sibakhitha, kumbe izalukazi, kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthiwa i-vulnerable bantu, inkomo lezi zikhangele ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhangele ukuthi abantu laba labo bebele namabele abo, ibe yabo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi, bazimele bengabi mpofu, bebe lakho ukudla kokuphila, bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela, ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasisa zibafakele abantu bona laba esizabe besibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu ukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelithi ukuzimela. Ngiwethenga futhi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizo sisuze silikhangelele kumba sisuze silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphosela lokhu alakho esiphaleni senkosi, kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi, ngoba usizo lungabuya liyindlela yonke, ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemetheke phela, kungabi iDakamela kuphela. Kufanele ukuthi sifundise abantwana sezebefika kwi-university, kodwa khathesi iminethi isasezimini emfitshane, so izandla ziyaezana. Nxa bekhona abafisa ukuphathisa, bengaphathisa. Ukuphathisa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwanise ukuzimela ngenxa singaphathiswanga.
Leyo-ke yinduna uDakamela uMnumzana Mbusibe Kuthemba Ncube obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 esenkayi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkosi yakweleSwatini umswati wesithathu sifikile eZimbabwe phambilini komhlangano wokuthuthukisa izwekazi le-Afrika kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku ngenhlelo ze-digital owe-Transform Africa Summit. UMswati nguye njalo ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uPius Jambawa owechitungiza ucathangela ukuthi wabulala ilunga leCCCC khona lechitungiza uMoblessing Ali ubesemthethwandaba izolo. Icala lakhe ladluliselwa phambili kumhlaka 9 wenyanga ezayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithi uSizwe sithi uSizwe ndingenele kimlunto basakazi lanomuntu balaleli besithi uSizwe umsakazo omkhulu hayi siyabonga ngendaba ezinhle elisithumela zona hayi mina ngithanda nje ukuphawula kakhulu ngokuthi kathi uba kumagalela mafa uba ngiswani ngoba wachaza nje kahle kwazwakala ngoba phela lona undoda avele igama isungu sake ngiyisa komoyo so ukuthi uba ngiswani mina ngazi ngoba kwakomoyo konke siyazi ukuthi ngovuma balandwa mawungaya embalini yakwaZulu yonke kubathokazi bonke akekho umuntu wakomoyo lapho kodwa selisa nje magalela amafala ukuthi bangiswani mina ngazi hayi lawe baba othe umagalela amafupha uphawula njengomntwana hayi sacela uhloniphe inkokheli zethu baba sakusela impela yinlawu uhloniphe inkokheli zethu siyabonga
emsakazweni emsakazweni linjani basakazi hayi siyabonga izindaba ngizwile upresident wezaphu sifangela izono ethi hayi wena bafuna ukukhulula abantwana bese engifuna ukumbuza khona upresident ukuthi ukhulula bapha abantwana khulula abantu besindebeleni igumbi khulula bonke nje lapha si labe yarara abasishoneni ngoba maye khuluma ukuthi ufuna ukukhulula abantwana bezimbabwe Eba la basi harara bakhulile kakhulu. Kuna mawuthi zobakhulula nje udlasa isikhathi sabo. Abe harara bakhulile kakhulu. Abantu abakhulile abantu besindebele. Njalo yona izaphu ayicaca ukuthi ilwela bapha abantu. Bakuthi qhubeka ilwela yonke iZimbabwe ayi vele ilahlekisa abantu ngoba eharara vele akulanda ezayidobha le izaphu. Akula ngisho ngisho ingazi inikele ngemali ngazi yenzeni ngazi yehlaba izinkomo kona ngale harara. Akula umuntu ozayivotela khona ngale harara izavotela ngapha basho emadibuleni kuphela. Ngale mashona ndakula akula shona izavotela izaphu. So izidlalisa kanti zizaphu yona nje kube njeyazingela kumthwakazi bekhululile imathebuleni ndiyabo
Studio 7 Studio 7 bathi bawethu sicala isikhuzeleni lo ubaba othi uMaxi Mkandla waqeda inkukhu zethu ethi uyalwela impi yenkululeko akula mpi yankululeko ayilwelayo walwela isisu sakhe waqeda inkukhu zethu ngoba ngabe uyakwazi waye uhambela empini nawe uyakhuluma amagama akhe nakuthi lizwe likhululekile njalo kazi ngombuso kaSmith ukuthi wawungcono kule doti yonke lesiyibonayo ngoba yena wayehlala egangeni amakhiwe ebusa kwakungcono Mkandla ngesikhathi sikaSmith azawubone wena anto awuhla egangeni nasasikhangeli kwakungcono siyakhompeya kwakungcono wangeke ukubone wena ngoba ucatshile egangeni
basakazi linjani lo mthwakazi jikelele alisibaleli ingcathulo sisadela kade sasungula lo-studio 7 iqala incwadi zifuni kumbi kuba ngakwena ngazi ibe selikhuluma ukuthi izincwadi ningi kakhulu ihle ukuziqeda kodwa nasi le ekamqondisi ekhuluma ngokuthi ichothoza umqondisi emarapini iphindi sibili imnandi kakhulu yini kimi na kumbe imnandi ebantu ethi umqondisi dishona njani njalo lezinye elithi khona kungathethiswa kodwa ngezomu yethi njalo yena mina ngakho umqondisi kunokho ngiyabubuyelela ngazi ukuthi ke kuthi kulabanye abangcono abadlanxa bemihlathandi babuyelelane libe buyelela abantu bayi kodwa besicela ukuthi ngani yalungisa iphutha lelo siyafisa ukungena ikakhulu ukuthi nakathi esasula studio service sabhala izincwadi ngakabi live ukungakabi live lokho silani kodwa selisilahlile abantu bakithi angazi ukuthi saliphambanisa ngani kumbe lifuna sikhulume ngani lisinika amazwi okwakhuluma ukuthi nxa sikhuluma amazwi elingathandiyo libona kungafanelanga ukuthi singene emsakazweni
ngaphakathi Studio 7 Studio 7 linjani basakaza abahle lani lo inkimuli yaseZimbabwe siyalibingelela siyabonga izindaba ezisethulela zona isikhathi sonke bantu beStudio 7 mina okhulumayo ngulike wasenkayi bengicela ukufunyiswa usisi okuthwa ngusamkeli Sodube usisi lo wasuka enkayi emncane andubana wakufela ngabazali bakhe ehamba losisi wakhe owakuthwa ngumanyana besiya eGwanda esigabeni bekuthiwa kusemajawundeni akuqondi kahle kahle amshiwo lo sisi uzelwe ngo-1989 so siyacela ukubana ongabe belizwa leli lizwa ongabe bemazi lithintane layo WhatsApp kunamba ezithi 7674 6391 7674 6391. Siyamdinga, siyamdinga kakhulu, samkeliso Dube.
Ngiyabonga basakazi baka Studio 7 ngenhlelo elingithumela zona. Ngithi hayi akuhlale kunjalo sobo zami, ngilela bonke babantu ngamili inkomo bonke abakhona ngapho ngaselizweni leAmerica. Hayi akuhlale kunjalo, sisazisana. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 abasakazi bonke nje nabo bonke abalandeli baka Studio 7. Mina igama lami nguThomas Ndlovu, esigabeni sakithi kumakwalela ePlant Kondolwane. Ngesicelo lapha ngicela ukuthi i-audio leli fake basakazi lingayiyekeli. Ngesicelo la ngiyazwa bethi bazama ukuqeda izidakamizwa, kodwa bayakhohlwa izidakamizwa, isidakamizwa esiyiswe esiyibi kakhulu esesibulale abantwana beZimbabwe. Isidakamizwa lezi sibizwa ukuthi yinjengu. Injengu leyo why bengayivali kade, ngoba yiyo esibulale abantwana bethu. Injengu leyo okuthiwa ngama-ranger lo utshwala lo wokuchiphi leyo obe-10 rand 10 rand, lo yibo sobubulele abantwana bethu ngoba kuchiphile. Kunjalo buyabodoza umuntu ujike besibona. Ngiyacela ukuthi ngabe kusiya ngami, ngabe kuyavalwa lo butshwala ukuthi yinjengu, kungathengiswa. Uzathola kadingisa injengu ebotshwe.
Studio 7 sayibuka njani? Hayi siyaphila, siyaphila. Hayi siyabonga indaba elisisendela zona insuku zonke sinalele. Sike siphawule lathi okwanamhla nje kawani sizophawula ngesikhathi. Hayi into ekhona umnankagwa nxa bedlala ngeZimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu, izanu kayiphumi, abantu kabavoteli i-3C bake batshintsha umbuso weZANU-PF. iZANU-PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba, thatha imali kathesi baphumale baphumale, kodwa uyabona abantu begijima besiya kumnankagwa besiyamqabezela begida phambi kobuso. Kambe sibilini abantu abalengqondo ababoni ukuthi izwe leliyana limoshakele xa behlezi phezu kwalo ilizwe linjeyana. Bazali lonke lumbono uboneni, xa abazali behlezi phezu kwelizwe elibotokileyo linjeya, beizani ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo. Sicela izali iphume, nanjengami ngicela izani iphume. Umnankagwa engadlali ngabantu bemosha imali esabekayo, lezi mali ezisabeka i-3C right kakhulu. Siyabonga njengobani kuthiwa 2 minutes iyabe isiphelile i-odi. Ngikhuluma ngise South Africa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Lift
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me want go home.
A beautiful bunch, a ripe banana. I see deadly black tarantula.
Six foot, 7 foot, 8 foot, punch!
Banana Boat Song ingoma kamuyi uHarry Belafonte yena hopupe izolo isigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kusimamba ebulenjini ku www.voaindebele.com. Thank you.